siyabonga standekile lo Chris ngikwamukela njalo Chris lichona njani emakhaya ikudibana emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ka 10 ngompalakazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mgela emoyeni ngenjabulo ngontungamili Nkomo.
Hello Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
There are two vice presidents. From ZANU side is Emmerson Mnangagwa.
Umongameli Robert Mugabe ukhetha abasekeli bakhe ababili kubandla lezanu PF abaza kuba njalo ngabasekeli bakhe kuhulumende umnumzana Emmerson Mnangagwa lo mnumzana phelekezela report mphoko
yikabantu amadede sathole vele esiqalisile siyambi sakwethu speak the first operation is that that is going to go for you have been high command as well it is when the name came into effect and even before Mpoko was part of E1G operation.
Abantu abaningi bakhanya bemangele ngokukhethwa kukamnumzana Phelekezela Mpoko ukuba ngomunye wabasekeli bakamongameli Mugabe.
Lamuhla lilanga lokugcina elokunanza umkhosi wokuqeda udlakela uqondiswe kwabasifazana olwe 16 days of activism against gender violence.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Mugabe namhla ukhethe abasekeli bakhe ababili kubandla lezanu PF abaza kuba njalo ngabasekeli bakhe kuhulumende umnumzana Emmerson Mnangagwa lo mnumzana Phelekezela Mpoko. Umpoko wayelilunga lezaphu njalo uMnangagwa wayengowezanu. Umgabe wethule njalo amalunga edale lezanu PF Politburo agoqela umnumzana Obed Mpofu ophiwe isikhundla sokuba ngumabhalane wezemali. Umnumzana Sevia Kasukuwere osengukhomiza webandla lomnumzana Kembo Mohadi ongumabhalane obona ngenzovikela. Obe ngomgcini sihlalo webandla njalo obekhangelelwe ukuthi laye engaba ngomunye wabasekeli bakamgabe umnumzana Simon Khayamoyo uphiwe isikhundla sokuba isikhulumeli sebandla. Umgabe wesule isikhundla sikamgcini sihlalo njalo uthi umsebenzi lo uzaqhutshwa ngabasekeli bakhe bobabili bentshintshana. Umnumzana Jonathan Moyo usengumabhalane obona ngezesayensi kuthi unkosikazi Oprah Muchinguri uphiwe isikhundla sikamabhalane obona ngezemigwaqo. Umnumzana Kane Matema ngumabhalane okwabiwa komhlabathi kuthi unkosikazi Thokozile Mathuthu ukwezo kulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana. Umnumzana Joshua Malinga ungumabhalane obona ngezabantu abagogekileyo. Umgabe uthe uzafungisa abasekeli bakhe labaphatha intambo bakhe kusasa kumbe ngolwesihlanu ukuthatha izikhundla zabo kuhulumende. Asizweni amazwi akhe.
Wababili laba kukhanya ngani uMnangagwa ngiyedwa ozabe engani uyaziwa njalo ukhokheli bakhe bubonakala kwabanye abantu. Ngibone ngani mina uPresident Mugabe wehlulekile kakhulu ngokuthi avele ayenze uMnangagwa umsekeli wakhe khona kulokuthi abantu bakhala ngokuthi uMnangagwa ufuna ukuthi athathe isikhundla lesi nxa uPresident sesukile kusisikhundla. Kuze politics ngibona kwenza kube nzima kakhulu ukuthi yena alelokhu ekhanye ngumuntu osebenzayo ngesikiwa sithi uyabe esey dark horse ukuthi ukuthi vele uDallas Society is a regent president ngoba phela uMnangagwa kuzabe ukhanye ngani konke okwenziwayo kwenziwa akufunayo. Isikhundla sikamgcini sihlalo ngibona ngani mina sikhitshelwe nje khona lokhu ukuthi upresident ubengafuna ukuyangisa kangako umgcini sihlalo ekade khona wasesithi hayi sizakwenze ngani asisekho isikhundla lesi ngoba phela singabuya sibuyiselwe nje loba yisiphi isikhathi. ngakho mbona ani wehlulekile kakhulu kuma appointments awenze namhlanje awezana upresident xa kuyukuthi sikhangela ukuthi indaba yakhe succession kubeka phambili siya ngapi njalo ukuthi ubukhokheli bakhe bungabe besaqinile utshengisa ukuthi akasaziphembi ubefana namji mina ngakwa ephandlazanyana ukwenzela ukuthi ilizwe libuseke kahle.
Ngokubona kwakho sokuyikungena esikhundleni kukaMnangagwa lokhu yini kumbe singabona kusiba lenguquko?
Kukabili nxa kuyikuthi kukho lokungenzakala kupresident unforeseen circumstance mbone ngani kungacela kwenza ukuthi uMnangagwa athathe isikhundla eqale ngokuthi ngupresident kusuke kube zima ukuthi akhuthwe kusi sikhundla lesinxa ukuthi yena ubone ngani ngeke aphumelele. Kukanti ke ngabe kuwamazwe amazwe ayenza esingathi abuswa ngedemokhrasi mbonani kusuka kube zima ukuthi umuntu osenziwe uvice president abuya abuse ngoba khonokho kuyamkhipha amandla uyabe khanye ngani vele ungaphansi komunye umuntu njalo ukuthi isikhundla sithathayo uMnangagwa isikhundla ebesilo Mrs. uNkosikazi Mjuru okhitshwe ngendlela eyangisa kangaka utshengisa ukuthi yena la usifake esikhundleni esokuthi angayangiswa loba yisikhathi bani khonokho mbone ngani sokwenza ukuthi isikhundla sikamsekeli kapresident sibe ngesiyekethe esingakhangelela ukuthi siqakatheke kangako.
Uxolo lobe kungumnumzana Nkululeko Sipanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo efundisa ezombusazwe ekolishini le-University of Huddersfield eBhilitane. Silethuleleke amazwi kaMgabe.
There are two vice presidents. From ZANU side is Emmerson Mnangagwa. Congratulations to him. Congratulations to him. From the former ZANU side, we get a report Mpoko.
Lawo ngamazwi kaMongameli Mgabe ekhetha abasekeli bakhe lamhlanje.
Lanxa ingcwethi yezicubungula ezombusazwe zisithi kungaba liphutha elikhulu nxa umnumzana Emmerson Mnangagwa engakhethwa ukuba ngumsekeli kamongameli ebandleni la kuhulumende ngoba engasilungelanga leso sikhundla nxa kukhangelwa imbali yakhe yokwephula ilungelo loluntu kusukela ekusungulweni kwaleli bandla. Asizweni okuningi kuMavis Gama oweStudio 7 esethulela imbali yakhe.
uMnangagwa wazalwa eZishabane ngomnyaka ka-1949 waya esikolo edolobheni leli. Ngomnyaka ka-1960 wabotshelwa ezombangazwe elilunga leZapu wavalelwa ejele leKami lapho aqedisa khona izifundo zakhe ze-A-level esejele waqhubeka waze waqeda izifundo zokuba ligqwetha. Kuthe ngomnyaka ka-1973 wakhululwa wahle wabaleka elizweni waya kweleZambia lapho asebenza khona njengegqwetha okwesikhatshana wasesiya emazweni achiyeneyo abalisa eleTanzania, Egypt leChina. Emhlanganweni weCongress ka-1976 yebandla leZANU PF elaxexebuka kweleZapu, uMnangagwa wakhethwa ukuba ngumcebisi kamongameli Robert Mugabe. Ekutholeni uzibuse ngo-1980, uMnangagwa waba ngumphathintambo wokuqala wogatsha lwezomvikela kwaze kusiyafika umnyaka ka-1988. Lesi yiso isikhathi okwaba khona lo mbhuqazwe weGugurahundi esigabeni seMandebeleni laseNkabazwe. Akathandwa ngabantu uMnangagwa okugoqela naye uMgabe, kodwa into ekhona ngaye kuyingoba ebonakala ingani unganeno ngoba enguvuma zonke okuboniswa izehlakalo zembalini lapho wayevuma ukusetshenziswa ukuchitha igazi noma kanjani. Ikho kwenza uMgabe akhethe ukulahla uNkosikazi Mjuru athande uMnangagwa onguvuma zonke lanxa esazimhlophe ukuba akathandwa muntu ngenxa yezenzo zakhe ezilochuku kuZulu nxa kukhangelwa imbali yakhe. UMjuru ususwa esikhundleni esetheswa amacala ambalwa okubalisa ukungathembeki kanye lobusela lanxa uZulu ethi lokho kuyize ngoba engekho omsulwa kulokho okuthiwa nguMgabe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarareni nguMavis Gama.
Kunjalo nje abantu abaningi bakhanya bemangaliswe ikukhethwa kukamnumzana Phelekezela Mphoko ukuba ngomunye wabasekeli bakamongameli Mgabe. Kubika uMavis Gama.
Ababili laba abakhethiweyo umnumzana Emerson Mnangagwa owalwa impi yenkululeko ekuviyo lebutho elezandla ngaphansi kwezanu PF kanye lomnumzana aphelekezela Mphoko yena owalwa ekuviyo lebutho leZebra ebekuluhlangothi lwebutho lebandla lePF Zapu. Studio 7 ikhulumisane labanye abaphatheke kumisebenzi yokucubungula phezu kwalabo abalwa impi yenkululeko. Omunye walabo ophethele umsebenzi ngumnumzana Jenesani Ntungakwa osinikeze enye yembali phezu kwabalwa impi yenkululeko okubalisa Umphoko obesaziwa ngelokuthi ngureport ngesikhathi sempi. Untungakwa uthi osekuvela kulokhu kucubungula yikuba Umphoko waba ngomunye wamalunga asungula ibutho leZebra elabunjwa ngomnyaka ka-1971 ngemva kwesehlakalo seCongress of Militants. Ngaleso sikhathi inkokheli ebalisa uMoyi uDr. Joshua Mqaboko Nkomo ibotshiwe. Ibandla leZapu laselisala selisezandleni zikamnumzana James Chikerema. Kungemva kokuxabana phakathi kukaChikerema owayechiyelwe ukuba ngumsekeli kaNkomo lomnumzana Jason Ziyapapa Moyo owagcina sekunguye umsekeli womkhokheli weZapu, uChikerema esechiyele libandla leZapu wayabumba ibandla leFront for Liberation of Zimbabwe, FRLIZ, ngomnyaka 1971.
So ibutho lele labo Mphoko iningi labo yibo abachaya eyayithiwa yona i-Operation Xoxoza. I-Operation Xoxoza le ichaywe kakhulu khonapho sezingena ku-72. Amagama abantu akade bephakathi agoqela omakhetho Ndebele uyaphila, abanye bathi ngudaki, but elakhe elempini ngujack Mpofu. Ngomunye wabakhona kufiwa uMangene Sifa, kwaba lo munye othiwa ngu-Brigadier General Abel Mazinyane uyaphila lo. Ngiyake sikhulume sibili, silesikhathi sibili singelame ngimazi. Kube labanye njalo Omphoko bona babekhona ku-Operation Xoxoza yena leyo. I-Operation Xoxoza simele sinanzelele ukuthi yabangela ukuvalwa kwebhilitshi le-Victoria Falls ngoba izitimela zase zitshayiwe laphana. Kodwa ngamafitshane, ibutho leli esikhuluma ngalo elasungulwa yi-Congress of Militants. I-Congress of Militants yayigoqela ababefundisa isosha sikaZapho, baba le-Congress yabo. Yikho-ke ewafakwa ubukhomanda uMangena esizwa namhlanje kuthiwa kwakulomangena. Kodwa ibutho leli bengakali-formalize, bengakalifunibumbi ngendlela eziqondileyo, kwakule Department of Special Affairs.
Umphoko ubikwa kunguye njalo omunye wababona ukubunjwa kweviyo le-Joint Military Command phakathi kwamabandla abalisa eleZanu PF lele PF Zapu okwaba linyathelo lakuqala lokuzama ukuhlanganisa amaqembu lawo mabili kusukela ngomnyaka ka-1971 kusiya kumnyaka ka-1972. Uthi abantu abafundela umsebenzi wokulwa impi yenkululeko njengomnumzana Mphoko babefundiswa ukwenze njalo bengabalwa becatsha. Uthi kungakho iningi lingamazi kangako ngoba engesumuntu othanda ukukhuluma sekwamngena egazini akufundiswayo empini.
Kodwa-ke kumele sinanzelele ukuthi ma sikhuluma ngabantu ababekuZebra High Command kumbeni abantu ababekuZebra lakuZapho nje jikelele, kube lesahlakalo lapho eZimbabwe ngama-LADs esithi ngama-internal disturbances ngesikhiwa, kwabangela ukucatshacatsha kwabantu abaningi. Abanye nje wakungamelanga ukukhanye kakhulu ngoba lesane isikhathi sasinzima sonke siyakwazi laphana. Omunye lomunye wayelethuba lokuthi ezicatshise. Kwakunjalo ngoba lapho-ke iZapho yayidingwa, iZebra yayidingwa, kwakungachipanga. Kodwa-ke sizwisise njalo ukuthi sona isigerila sigoqelane. Kukhanya thina ma sidingisisa imbalilele lathi sesinanzelela esithi igerila training. Igerila training yaguqelane. Igerila training ukuzifihla, umuntu uyafika khonapha ugqoke iuniform yaboweta, kukanti lokuyibhomba kwakhe ngale uzabele kwezulazula khonapha engumuntu osebenza khonapha. Ntamba ma sethwele kuyi-AK kwakhe nango sechaye seganyeni. Kusasa mazokudingakala mbani, kalimtholi. So singathi ngesikhiwa isigirila silakho ukuthi abantu babe le-low profile.
Kuthe ngokuphela kwempi yenkululeko ilizwe selithole uZibuse, Umphoko uhle wasiwa eRussia waba ngummeli weZimbabwe kulelo, ube ngummeli njalo kule Botswana leSouth Africa. Umongameli Mgabe uveze ukuba sebeza kugcotshwa okusemthethweni ngolwesihlanu ababili laba abakhethwe ukuba ngabasekeli bakhe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.
Siyabonga Mavis Gama. Lonke sembalini kamnumzana aphelekezela report Mphoko omunye wabasebenza laye uretired brigadier general Abel Mazinyane utshele uGibbs Dube we studio 7 ukuthi Mphoko indoda yayizimisele empini ekuvuyo lezibra
umazombi zizwa point of view mina ngifike empini yika abantu amadoda esathole vele esiqali sibi siyambi struggle to speak. Isifesi operations esazenzayo sasikhonya ndayibo Mphoko yiba babekuhigh command ezi-12 given the name came into effect. And even before Mphoko was part of E1K operations ezazi-joined ne-MK Mkhonto-West. Ngasebenza ngaphasi kwakhe sahamba sonke Mozambique when we had the joint operational command eyithiwa i-ZITA ehlanganisa izandla le-ZITA. Mphoko was there nge-chief of logistics. Evele suke ngapha kuzithwe nge-chief of logistics. So to me he was my mentor kustruggle. Baba sinkesa kustruggle bebayo then baze basuke yena wahamba waba ngu-resident e-Sixty wezapha e-Mozambique from late 76. So in short really engitsho ngomuntu ongela-doubt nge-contribution zakhe ze-struggle.
Singathi yindoda enjani nxa ungasibekela njengamafutshane khonapho
ezindebeni uyakhuluma wanti vale ukuthi indoda eqotho straight forward well focused education procedure ukuthi abantu bokuqasa ukuyatraina kubo-1764 no to be able to do that at that time I think it needed to be just more than an ordinary person.
Ye, so singathi-ke nxa usukhangeleke ngokuhamba kwakhe esuka-ke empini kuze kuyefika-ke lamhlanje ungambeka uthini nxa usukhuluma nje ngelizwe leZimbabwe.
Umsebenzi wakho wobudiplomasi wawusebenza konke lapho ehamba khona ubudlelwano bethu lalawa mazathi ayesimele khona ubudlelwano bethu bahamba kuhle kwezindawo bathuthuka kuzile lapha kukhona. So ngaleyo ndlela hayi wakhanye ngommele owazi umsebenzi wakho.
Lo ke ngu-retired brigadier general Abel Mazinyane owayekuvuyo lezibra ngesikhathi sempi yenkululeko obekhuluma ecingweni loGibbs Dube we-studio 7 ekobulawayo.
Le yi-studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-shortwave 4930-12080 laku-15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izakhamizi zeChitungwiza zethulele umasipala lohulumende namhla isikhalazo zazo phezu kokwephulwa kwamalungelo azo ngendlela ezihlezi ngayo ukudilizelwa izindlu kanye lokungagcwaliswa kwendingeko zazo ngesikhathi ilizwe linanza ilanga lamalungelo abantu ele-International Human Rights Day. Kubika uMark Peter Ntambe.
Leli nyathelo zilithethe ngemva kombuthano wokunanza leli langa owenzelwe emzini wezengeza lamhlanje ukhokhelwa inhlanganiso yeChitungwiza Residence Trust imanyene lenhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kwadluliselwa ugwalo olulotshwe amagama ezakhamizi ezifika kunkulungwane ezilitshumi 10,000 kumasipala laku-DA walindawo. Umqondisi weChitungwiza Residence Trust umnumzana Mavela Sikhumalo uthi bazaphinda beyonikeza ugwalo olufanayo lakwezinye ingatsha zombuso.
Amanye ama-petitions ethu atargeted ukuhanjiswa eParliament, enye izahanjiswa ku-Minister of Local Government, enye ku-Minister of Justice, enye ekugcina zizayihambisa ku-Zimbabwe Human Rights Commission on Thursday.
Othi injongo yikutshengisa uhulumende ngokuchaphazwa kwamalungelo abantu ikakhulu beChitungwiza abahlala bedilizelwa izindlu zabo mahlayana. UKhumalo uthi olunye udubo abahlala bekhonona ngalo njengezakhamizi yikusilela kwamanzi.
Olwamanzi ngathi lukhulu noma iChitungwiza kayila i-source of water yayo. Kutsho ukuthi lokhu kuyishiya yona icela kumbe ithenga amanzi kusito Ferrari. Kodwa siyakwazi sonke ukuthi isito Ferrari yona kayila amanzi akwanayo izakhamizi zayo. Kutsho ukuthi thina vele isifaka ekugcineni nga indawo yama priorities
na phansi kwamalungelo abantu emhlabeni wonke jikelele. Umuntu wonke ulelungelo lokuthola ukudla okwenelayo, izindlu ezilungele ukuhlala abantu, amanzi ahlanzekileyo, impilo lempila kahle phakathi kwamanye amanengi. Iningi lawo esetholakala ekusekelo sombuso selizwe esitsha. Inhlanganiso ezijiyeneyo ezigoqela iCRA, Vendors Union Zimbabwe, le Center for Community Development ziphatheke lazo kusehlakalo salamhlanje. Ngimele iStudio 7 eHarare, Mark Peter Ntambe.
Lamuhla bekulilanga lokugcina elokunanza umkhosi wokuqeda udlakela oluqondiswe kwabesifazane olwe 16 days of activism against gender violence. Iningi lisithe leZimbabwe lilokhu lisalela emuva kulolu daba ngoba abantwana labesifazane belokhu behlukuluzwa ezindlini. Umkhosi lo oqalisa mhlaka 25 ngolwezi minyaka yonke wabekwa ngumanyano we-United Nations njalo amazwe omhlaba ayamanyana ukunanza. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo nkosazana Thabita Khumalo omela iBulawayo East edale lePhalamende engowe-MDCT njalo elwela amalungelo abesifazane.
Umkhosi lo olwela ngalabo mama leli. Unanziwe zinhlanganiso ezikhangela ulungelo lakomama. Kodwa singakhangela kusayidi kahulumende, hhayi akunanto abathe bayenza. So ukutsho ukuthi silo msebenzi omkhulu ukuthi sizamiwe ukuthi sibone ukuthi uhulumende kulezinto azilandelayo ezokufikela omama.
Abantu bebekwazi ngalolu hlelo, bekukhona okwenzakalayo kumbe abantu bahle bakhohlwa nje soluqalisile?
Hayi, abantu bakhohliwe sinzi namaphephandaba ngenxa yokuthi kade bekuye kundoba khonokho. Hayi, mina kanjani ngikubone njalo futhi khathesi umama uzathatha imali esathenga iphephandaba into ezimi kanje. Andutshwane ngibo nje zokulilanga nje eliphuma liyetshona ebona ukuthi imuli yakhe ihlezinjani.
Gatsha lwenu ephalamende olubona ngabesifazana kukhonela ke lakuhlafuna yini ukuthi kwenziwe lakuqondisa kuleli la?
Njengabameli bephalamende abangumama kuleli langa kukho esakuqondisayo. Kodwa esakwenzayo umama uNabu Priscilla Msiyairambwe wakwenza lokhu esithi imotion ephalamende ekhuthaza ukuthi uminista uChinamasa abone ukuthi kunemali azayifaka kwisikhwama sikahulumende ezaphathisa ukuthi yehlise intengo yezigqoko zabomama uma besiye esikhathini. Kodwa hhayi, udube lube khona leyo mali kayifakanga. Njalo singakhangela isikhwama sikahulumende azange sinanzi ngodubo labomama esithi ngesilungu izinga-gender sensitive. So into eziningi zabo akula nto eyodwa yabomama efake esikhwameni sikahulumende. So yinto esidanise kakhulu, ikakhulu indaba esayixukaxuka edale lephalamende simazisa uminista uChinamasa ukuthi akakazame ukuthi kwehlise lezo ntengo.
Lo ke ngunkosazana Thabita Khumalo omela iBulawayo East edale lephalamende engowe-MDCT njalo elwela amalungelo awesifazane.
Unkosikazi Joyce Mchuru yena oxotshwe umsebenzi ngumongameli Robert Mugabe ngomvulo uyakulandula ukuthi wayezama ukukhipha uMgabe embusweni. Uthi uyasonta okugcweleyo ngalokho kunzima ukucabanga ukubulala umuntu. Utshele intathelizindaba yethu yeStudio 7 uBlessing Zulu ukuthi wazama ukukhulumisana lo Mgabe ngamacala onke awetheswayo kodwa akazange amlalele. Asizweni esethula ekade ekufumbethe enhliziyweni yakhe.
Mind you, I'm a Christian, a true Christian. I don't believe in killing. I don't believe in hating. I don't believe in making somebody suffer. It's politicking.
Mina ngiyasonta kumangalisayo. NgumKristu. Vela ngibona ukuthi ngingabulala umuntu. angifuni ukuthi omunye umuntu ahlupheke. Konke lokho okukhulunywa ngami yipolitika nje kuphela. Akukho kunye. Konke lokho kwaqalisa ngesikhathi kuyiwa kuCongress yebandla lezangaphezulu.
I am not in a position to organize anybody to do such harm to anyone.
Mina ngangizelanga ngizange nginikwe ithuba lokuthi ngike ngikhulume lami ngakho konke lokhu. Ngithola kancane. Ngabatshela lokuthi vele ngingeke ngihlale phansi ngicabange ukubulala umuntu kumbe ukuhlukuluza inhliziyo yomunye umuntu. Kwakungeke kwenzakala konke lokhu. Lobuthakathi lobo abakhuluma ngabo besithi ngangisiya ezinyangeni angizange ngiwenze mina. Mina ngikuhlanganiso yamaKristu e-Africa Christian Council of Churches of Zimbabwe. Elamabandla inkonzo edlula amakhulu ayisikhombisa 700. Uyabona lawo ukuthi umuntu ukuthi angene kunhlanganiso le kutsho ukubana uzimisele ukuba umKristu oqo. Ukwenza izenzo zikaNkulunkulu. Kambe ngeqiniso kuyabe sokutheni umuntu ezecabanga ukuthi ngathakatha kanye lokubulala umuntu. Kungeke kwenzakala lokhu. Kuyayangisa sibili lokungicabangela ukuthi ngangifuna ukubulala umongameli welizwe mina. Ngiphelelwe ngeqiniso. Kuyabe sokutheni sibili kambe ngakwenzelani mina ngingumfelokazi nginjeninje. Ngingeke ngakwenza ngiyamangala sibili ukuthi kuyabe sokutheni. Ngake ngakhuluma ngokungenelwa ngabantu kubandla leZANU-PF lele ababefuna ukubhidliza leli bandla. Ngakhuluma ngakho kabanzi lokuthi ngozibandlela kumbe ngumhlolanja. Nilabo mama eChinoya. Akula muntu owayefuna ukungilalela lokuthi ngangikhuluma ngayo. Akula ngithula kancane. Ngangifuna sixoxe labanye bami ngalokho. Kwasokungenele ibandla leli. Konke lokho akusoze kuphele nje ngokutsho mina kumbe ababephethe izabelo kubandla leZANU-PF. Ingabangcoza le izaqhubekela phambili. Uzasala ezandleni zeceleleli elisele lomongameli Mugabe. Abantu laba bazobhidliza ibandla leli. Khona sizake sibone. Ngayingaxoxa nalo mongameli Mugabe ngakho konke lokhu kathathu. Wangitshela ukuthi kakazi ukuzwa kwenzakala. Kodwa wangimangalisa esitshela abasakhulayo ukuthi wayekwazi ukuba kusenzakala. Lokhu kungishiye ngingelaka ukuthandabuza ukuthi ubekwazi ayekwenza. Nxa sesikhuluma ngabaphethe ibutho lelizwe ngifisa ukutshela ukuthi ngalwa lawo ngesikhathi sempi. Ngakho lokhu sizwana. Sasebenza kakhulu sonke oShiri oZimonde ngaphandle kukaGeneral Sibanda owayekuZipra loba nje ngangisebenza umsebenzi engangiwenza lami.
Lapho sizwe amazwi kankosikazi Joyce Mujuru njalo siwatolikelwe ngesiNdebele nguPraxedis Jeremiah weStudio 7.
Lamhlanje kuStudio 7 Live Talk sikhangela ukukhethwa kwabo mnumzana Emerson Mnangagwa lo mnumzana Phekezela Mphoko ukuba ngabasekeli bakamongameli Robert Mugabe ebandleni leZANU-PF lezinye iziphathamandla.
Tumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ukugqiba uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela.
Umongameli Mugabe ukhetha abasekeli bakhe ababili kubandla leZANU-PF abaza kuba njalo ngabasekeli bakhe kuhulumende umnumzana Emerson Mnangagwa lomnumzana Phekezela Mphoko.
Abantu abaningi bakhanya besele bemangele ngokukhethwa kukamnumzana Phekezela Report Mphoko ukuba ngomunye wabasekeli bakamongameli Robert Mugabe ebandleni leZANU-PF.
Ayike kwanele okwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo ngintungamili inkomo.
Lami owenu Chris Gande silichiya ke ku Studio 7 Live Talk lilale.